ngibona kuyinto eqondile ukuthi babuveze khona lokho. Njalo kuzaba into yokubonisa izigwenxa zikahulumende.
Kodwa lapho elikhona khonapho eSouth Africa lapho osebenza khona, uyesaba yini ukuthi ukhulume leziphathamandla zikahulumende? Kuba abanye abantu likhulume ngezombangazwe kweZimbabwe.
Asesabi lutho bakuDube. Nxa sisemsebenzini kwesikhathi kumbe yilantshi khonaphana, sizathatha i-ANC siyicazulule siyibeke laphana, sithathe i-EFF senza okufanayo, sithathe i-DA. Futhi angeke uze uthole kumbe sesizondana emsebenzini ukuthi sikhulumeni ngalokhu. Labo baza kuxoxa ukuthi khona kade kulesikhathi sikaMgabe bathi indaba ekaMgabe lo sekhona liyabehlula lebizo lakho ukulibiza abaphunga ukuthi osekhona. So yinto eSouth Africa nxa kuthiwa khona umuntu ukhululekile, yikho khona lokhu engicabanga ukuthi impi yenkululeko yayilwela into ezifana lazalezo. Hhayi lokhu okweZimbabwe okuthiwa kumele ungaxoxi lomunye umuntu khonapha nxa ngihlangana lo muntu kumbe ngoweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi lina liphila njani, kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani, kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngiboshwe. Angithi abona kuyatshengisa kanti vele ngasikakhuli ngokwezombusazwe, ngasikakhuli ngokwezomnotho, asikakhuli ngokobuntu nje kuphela. Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi after having independence over 40 years kodwa lokhu esisacabanga ngendlela engathi ubuchopho bethu bubuhlungu ngalindlela, kuyayangisa kakhulu lokhu.
Kwenziwa kuyini ukuthi kube lemthethweni?
Imithetho enje babuDube ikotshwa kuSmith. USmith futhi azabe ngcono, babebhizi besithi ngakube lama-sanctions izani yona le ngesikhathi sikaSmith, kabazange babulawe. So-ke uyabona ukuthi lapho esikhona nguntando kayiphingisa abantu laba bade bekhipha uSmith, basebekopa ukuthi hawu izigwenxa zikaSmith zimnandi lathi sihambe ngazo bechama batakaSmith nalawana. Lokhu iZimbabwe ilokhu ingakakhululeki, yikho khonokho okutshengisa ukuthi la ikakhululeki, akukhulumeki kakulatilo kuze nimedia ivaliwe yonke into. And i-history will judge these people. Kumele ukuthi kangabanye abantu ngicabanga ukuthi kuyini bengingayangeka ukuthi kanti ku-history kuzatwilinzeleli lathola independence 40 years kodwa kungavunyelwa ukuthi umuntu asole into e-wrong. Nxa kulama-sanctions why should we not be able ukuthi kulume ngawo ukuthi kathi alethwe yini, azihlupha njani, angakhithwa njani. Kumele sithule kuphela, sivale umlomo sibe yizimumu. Akusebenzi okwinto lokho, kutho ukuthi bazasibulala sonke, basivalele sonke ilizwe lonke lwangelela. Yikubusa bani khona lokho? Yikukhokhela bani abantu khonokho? Lokhu kuyayangisa lokhu babuDube, lokukhuluma ngakho kuyasiyangisa, yikuthi ayikho into esingayenza. Very embarrassing.